ngitshengisela ukuthi amakhampani aya-allocate kuthola kusiba nzima ukuthi bethole imali yangaphandle kwelizwe i-forex ngesingisi. Ukwehliswa kwemali ongenelisa ukuthi uyithole nxa usebenzisa i-debit card ye-ecocash kutshengisa ukuthi i-ecocash layo isithwala nzima ukuthi ithole imali evela ngaphandle kwamanye amazwe. Lokhu kusitshela ukuthi into yemali le kulokuthi iye isiba nganeno into ye-forex le iya phambili.
Izolo sibone usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe veza ukubana bazadinda imali engange $300 million eyama-bond notes. Ubona lokho kuphathisa naye kuqedeni udubo lokusilela kwemali?
Lokho kwenziwe ngumangusha kutshengisa ukuphelelwa. Sizakhumbula ukuthi ama-bond notes athe efika ngomnyaka ophelileyo bebesitshele bathi abasoze bedlule i-$200 million le ababesitshele bathi i-facility yoku-encourage abantu ukuthi be-export. I-$300 million le isitshengisa ukuthi i-RBZ yona isebenzisa i-facility le ukuthi izame ukuthi kube le mali njengoba imali abantu bekaya emabhenki akusela mali lemgwaqweni imali ayisekho, imali ayikho elizweni. Umangusha imali le ayifaka lo nyaka iningi ukudlula le oyifake last year. Ngezinye indlela I think le i-admission from i-RBZ ukuthi besitshele ukuthi into yama-bond notes le ayisebenzanga ngendlela ayekhalele ukuthi izosebenza ngayo. Lokhu sokuyibuyelayo kukhulokuyana sasikikho ngo-2008 ukuthi base bephoma ukuprinta imali bejikele nje behopha ukuthi into zizazilungisa zodwa. So sokuyikuphelelwa lokho.
Kahle kahle umnotho weZimbabwe ungalungisiswa njani ngokubona kwakho? Kuyini okumele kwenziwe?
Ngaphandle kokuthi amakhampani esebenze sibe nezinto esiziproducayo sizithengisa ngaphandle kwamanye amazwe umnotho asozulungu. Ikakhulu okwenza ukuthi umnotho ungavuki ngokubona kwami ngezombangazo zethu ezingahambi kuhle, siyalwa thina sodwa phakathi elizweni siphinde sixabane lamanye amazwe. Okutshengisa ukuthi akula muntu ongafuna ukufaka imali yakhe eZimbabwe ukuthi bevule amakhampani amatsha kumbe kube lama-project ahambayo.